Bengana masiva
we senzi we manje
ngelo baba mkhulu babe lo bola
usenzi we manje
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamandebele lapha ke sikhuluma ngo Prince Bulelani Lobhengula Khumalo oza kugcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu ihlelweni lamhlanje silo mnumzana efidlela Ncube yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube, linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaba Phil Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza, nizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolodeni bame ngomumo ukuthi beze, yonke into isendleleni. Ngokuba le kulomehluko kazigcoki kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sisikhangele sizwa kuthiwa ke kule nkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezadliwa khona ngale zinenganganani njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zisangena zivela ezakhamizini, akula nkomo ethengweyo ngezabantu, zivela ebantwini, zivela emakhaya ngokuhlukahlukana. Zivele eNkayi, zivele eTholotho, zivele eBybridge, zivele eJombe, zivele eThabane, zivele eSilobela, zivele eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezo ziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu wokugcoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile eMelika babe khona befikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, ngaphingaphi ngaphansi kwe-Europe, abakithi sebefikile nje, ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia, kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele, abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavela eSwazini. Ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi wapha amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangele-ke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyile-ke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani?
Inkosi isebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa, uzokuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyithi political party umuntu, asebenzele abanye abakwenye i-political party, abasebenzele abanye bomhlobo othize lolimo oluthize phakathi kwesizwe sikamthwakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye eNkayi, aye eSilobela, aye ngaphingaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu i-program ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa, akulabunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha? Sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vela azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi isizwe yisho esikhethayo, yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Ustendi Rafael Khumalo aso sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa izigotshiwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko. Yikho azabe kukhangelele, uyabe engabi namuntu uzabe ezobutha kunye nabo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zudekalanga Khumalo, labo bonke abantu kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kanasitha uzosebenza labo bonke abantu behlangene bengumphakathi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Lingathelela kusasa ba.
Okay.
Lo umnumzana efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli zalabo abalungisela umcimbilo. Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Khangele ezinye ziyowagcina amasiko khangele amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
kwathini bayawutshela bathi salulandele
salulandela
iwo lomsi
salulandele
salulandele
salulandele.